ngezindebele le yoda indlala enukayo uyazibonela nje uthi indlala yakhona ingaphezu kwalokhu abantu abakhengeleleyo njengoba bevele bengazange bavune lutho izulu kalinanga kambe kwakwaba ngaphi nini lapho abantu abaswela khona ngisho amanzi ngomatch April angithi labo izifula lamadamu kabe kusagcwele khathesi sokomile sokuthile konke lezibholane lezikotsho laba ade bezama ukuthelela khona ezingadini bathole okuncane labo sokuthile nxa kuthiwa okukhula kula mkhosi kutshiwo khona lokhu
Inhlanganiso ye-WFP ithi ngolwesithathu izakwabela abaswelayo imali eChinoyi kambe lokho kuyaphathisa yini
Okunye hayi lizaba nje bangaki abantu abangeneliswa yi-WFP khona eChinoyi lapho abantu labafuni ukuthi bakhangeze leyo mali abantu lapha sekumele ukuthi aluba leyo WFP ilakho ukudla lokho yabela abantu ithi ngeviki ngeviki abantu bayathola okungaka kumbe ngenyanga ngenyanga bayathola okungaka abantu abakufuna kakhulu yikudla ngokwakho ngoba leyo mali izathengani ngaphi ingabe kungaphi abantu bakhangelele ukuthi leyo mali kayithathwe iqoqwe ihlanganise iyethengela abantu ukudla abantu babehamba besiya kuthola lokhu kudla kulokuthi banike abantu okuyimadlana khona okwabaza banika khona
impumela yokuhlaziywa komthetho we-TVO amendment bill ingaphathisa kakhulu yini kulolu daba
kwakuvele kungaqondanga ngombono wami ukuthi uhulumende asukelane lazinhlanganiso lezi ezinceda abantu ngesikhathi esinje okunye uhulumende kwakumele ukuthi aginye nje ababekisikhupha kuthi-ke mhlawumbe nyakana sokube le nali abantu bevunavunile usengayivusa into yakhe leyo ngakho khathesi abantu bevele besilabo-world vision o-christian care kuningi kuyozinhlanganiso kade kunceda abantu uhulumende abesevusa umhlonga acabane lakho ezikhangelele yena engakhangelelanga abantu phela zingakhohlwa ukuthi kakho umuntu kuhulumende ophila ngokudla kokukhangezwa ilezi nhlanganiso ezizimeleyo nxa ingaba kwaba le amendment kakubuyelwe khonale inhlanganiso lezifuna ukuxhaswa nguhulumende azenzele kube lula kanti vele inhlanganiso lezi ezizimeleyo zezile khona kuyini andikho ukwehluleka kukahulumende bahlomulela yena uhulumende lo ozehlulekelayo kumele ngabe uyazibonga kulokuthi azichaphaze azitaklazele phansi nxa i-amendment ingaphuma isithi inhlanganiso lezo kazibe le ndlela yokusebenza ebalulekileyo njengoba bezisebenza engxenye abantu bangasiza zivala ubunqunu bakhe bukahulumende bokwehluleka ukukhangela abantu bakhe nxa i-amendment ibuya kayikhuphe khonoko kukahulumende okwenzeka ukuthi zisebenze nzima kakwenziwe kube lula kuyathi nxa kukhona okunye ongahambanga kuhle kukhangele inhlanganiso ngenhlanganiso hayi khona ukugoqela zonke ezenza kuhle ezenza kubi yebo azathathela amanyathela kodwa kwakathi inhlanganiso lezi zizochaza uhulumende usiza abantu endlaleni